siyalambulela ku Studio 7 ngensonto ziku 17 kuNkwenkwezi 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, abazancintisa kukhetho lwama-by elections okudinga abameli bedale lephalamende mhla ka 10 ngenyanga ezayo baqhubeka ngemikhankaso yabo yokudinga usekelo endaweni ezijiyeneyo zelizwe.
Lanxa kwasijuma ndiyazi ukuthi into enjengama-by elections iyakujuma ungazilindelanga into enjenge harmonized elections ezika-2013. So kujumile besisenza okunye but sekwaqhuba ama-by elections and ahamba kuhle.
Inhlanganiso yeZimbabwe Peace Project ichasisa ngodlakela olutshiyeneyo olukhona elizweni kusalungiselelwa lolu khetho.
Kude sikukhangeleleyo nxa sikhangele ukwanda kwalolo dlakela silubona lwande kuZANU-PF la luyedlula lokho esikubonayo ku-MDCT.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abazancintisa kukhetho lwama-by elections olokudinga amalunga edale lephalamende mhla ka 10 ngenyanga ezayo baqhubeka ngemikhankaso yabo yokudinga usekelo endaweni ezijiyeneyo zelizwe. Esigabeni seHurungwe West, abasekeli bakamnumzana Themba Mliswa, yena oxotshwe kubandla leZANU-PF njalo oncintisa ezimele, bathi sebethwele nzima ngokutshaywa kanye lokwethuselwa ngabasekeli bebandla leZANU-PF endaweni ezifana leCholocho North, lapho okuncintisa khona umnumzana Jonathan Moyo olilunga leZANU-PF. Ibandla leli liqhuba inhlelo ezikhanya iningi lisithi zijonge ukuthenga usekelo lukaZulu ngaphambilini kwalolu khetho. Lanxa bekuvele kusaziwa ukuthi iningi eCholocho lihlutshwa ngamanzi, bekungalalutho olwenziwayo nguhulumente. Kodwa kuqala ngeviki edluleyo uhulumende uqalise ukugebhela uZulu walindawo izikotsho njalo etshelwa ukuthi kumele avotele iZANU-PF. Kobulawayo lakho baqhubeka ngemikhankaso yabo abazancintisa abagoqela abebandla lezaphu. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lonobhala jikelele waleli bandla umnumzana Strike Mkandla.
Umkhankaso uyaqhuba sibili. Lanxa kwasijuma ndiyazi ukuthi into enjengama-by elections iyakujuma ungazilindelanga into enjenge-harmonized elections ezika-2013. So kusijumile besisenza okunye but sekwaqhuba ama-by elections and ahamba kuhle ikakhulu ebantwini, hhayi kukhanya bayasizwisisa ukuthi sizamani. Lanxa nje isikhathi sakhona sisifitshane ukuthi sidonke umuntu ongelisimthisi.
Balamukela njani abantu lapho elihamba khona?
Abantu actually it's very interesting ngoba abantu bayemthakha emningi. Kulabantu abathi bona actually sizapho kwenze kuhle ukuthi lime lapha koBulawayo lingavumi ukuyekela ukuthi iZANU ingene yodwa. Abanye njalo bathi bona thina vele sinama-parties ethu, sinenhlanganiso zethu esizivotelayo isikhathi esiningi esizijwayele, kodwa njengoba zingekho sikhangelele ukuthi lina bezaphu kuma-opposition parties yini selisele. Ngakho-ke sifuna ukuthi sisebenzelane. So hhayi abantu bakhuluma kuhle ngokuthi sithethe isinqumo sokuthi sibe nama-campaigners lapha kulo umkhankaso.
Akula kwethuselana kumbe ukuthenga amavoti esikubona kusenzakala kwezinye indawo ezifana labo Hurungwe.
Bekungakwenzakali but sizakuthola omunye indoda weseChina ngikhulu ezayo unxeke uzakuye egcwalisa ama-trade namatochi namalembu konke maybe lamankomitsho yonke into nxa ezakuya lakho bengakafiki lakho-ke but kuvele injalo leyakhona ukuthi abantu bakhona abanye bayathanda ukuthi bathenge abantu ngezinto ezimnandi.
Umnumzana Strike Mkandla unobhala jikelele webandla lezaphu uxoxe lontungameli Nkomo weStudio 7 ekwaBulawayo. Kusenjalo umnumzana Believe Kaule okhankasela ozancintisa kukhetho lokudinga ozamela iCholocho North edale lephalamende usikhwica mfundo Jonathan Moyo engowebandla leZANU-PF uthi kwakuvele kule nhlelo zamanzi ezasungulwa esigabeni seCholocho kungakakhankaselwa ukhetho.
Yena lapha ephondo line
ngathi ku constituency ye North kulelihlelo ezenzakalayo kathethe ezigoqela ukugetshwa kwemigodi lokuvuselelwa kwemigodi. Abanye abantu bakuthatha njengokuthi yi-campaign, kodwa thina njengabantu betsholotsho e-North ngapha etsholotsho kanye esigabeni setsholotsho sithatha njengokuthi yintuthuko eza ebantwini esigabeni. Ngokunjalo imigodi leyo egejwayo yimigodi ethola kule ndawo enjengephondo endizawuthela yona njengakophondo, sikhuluma lo yedwa nomlisa. Umlisa uthe umgodi wakuqala wawugetshwe ephondo ngo-1930 something khonapho, wasethi umgodi wesibili elayinyesine-90 imizi ugajwe ngo-1960 something umgodi wesibili wakhona. So abantu izakhamuzi zakophondo zibe zijabulela kakhulu ukuthi yazi into leyo njengokuthi kathe singawugetshwa umgodi onje, kathe singalamanzi ezinkomo. Abantu sebezathi bekhanta bephose beyelele ukuthi ngezinkomo zabo bathole amanzi, kodwa lanxa amanzi la ekhatshana ngoba wakhangela i-water table yakhona itholakala ku-120 something meters. So kulo dibono njalo khona phakathi kwesigaba. Ngokunjalo kule kugejwa kwemigodi lokuvuselelwa kwemigodi okukhona phakathi kwesigaba setsholotsho, yikho umphathi ntambo wezamanzi lezi zinyamazana ubekhona-ke ekhona esiyakhangela khona ukuthi umsebenzi uyakuqhubeka phakathi kwesigaba.
Ake saxoxa lani kwesinye isikhathi lisithi kuvele kulo hlelo lwamanzi olokwakha amadamu elaliliqhuba khona ngapho lilonke etsholotsho, lona lwaphelela ngaphi?
Sikhuluma ngakho ukuthi kule manzi loyathandekile abasikhuluma ngalo uhlelo lwathi lalo olokuthi kulungisiswe kuvulwe ikhanali kumanzi amnyama ngale, sizalwenza uhlelo olukathesi masinya futhi alibokhathana ukuthi sikhiphe amanzi sivule ikhanali liyana esisa amanzi kumanzi amnyama iwasa edamu kumamadamu la akuward 8 yakuward 21 yakuward 2 yakuward 1. So enye idamu lakho lelikhulu iChijima, iChijima dam sifuna ukwenza njalo sivule amanzi ayenelise ukuza sizinende namadindi embunde amadamu amakhulu anjengaboChijima ukuthi angadiliki amanzi sethi abuya ngobuningi. Siyeze sithi ngaleyo ndlela sese siqedile udubo lwamanzi phakathi kwezidaba lezi engizibalikele. Uhlelo lolukhona luyakuphila sibili, isihlelo esibekuluphutha sibili kungena kuphambanisa.
Lo ngumnumzana Belief Gawule okhankasela ozancedisa kukhetho lokudinga ozamela iTsholotsho North edalele ephalamende usikhwica mfundo Jonathan Moyo engowebandla leZANU PF ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhonale eTsholotsho. Silokhu sikudaba lunye umqondisi wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu eZimbabwe Peace Project unkosazana Justina Mkhokho utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi ukudingisisa okwenziwe inhlanganiso yakhe kuveza ukuthi udlakela olutshiyeneyo lubhahile elizweni ngesikhathi kulungiselelwa lolu khetho.
Esikubonayo njalo sesikhangele khathesi yikuthi sokusiba lokwanda kwezehlakalo zodlakela eziba khona phakathi kwamabandla, sikhangelane lebandla lezanu PF lebandla le-MDC. Kodwa esikukhangeleleyo nxa sikhangele ukwanda kwalolu dlakela silubona lwande kuzanu PF la luyedlula lokho esikubonayo ku-MDCT. Okunye okwenzakalayo yikuthi sibona ingathi imbiko ephuma emlonyeni yabakhokheli bethu yenza ukuthi abantu abaphansi bathukuthele kakhulu bagcine besilwa, kubangelwa yikuthi kuba lokuthukuthela khonokuya. Bese sibona njalo ukuthi ngesikhathi abantu abansundu abavele e-Afrika bebelwiswa e-South Africa, sibe lokubambana okuthile eZimbabwe. Sonke sikhuluma sisithi udaba lwe-xenophobia alulunganga, kodwa nxa sesikhangelela ukuthi thina njengamaZimbabweni sehluleka ukuhlalisana ngendaba kuphele yokuthi omunye umuntu ulomcabango tiyene lo wami, kuyangimangalisa ngoba nxa sike sathi ukutshaywa kwabantu e-South Africa akulunganga, sokutshiyana ngaphi? Ngapha sisonke sisodwa thina njengamaZimbabweni, kufanele ukuthi sibe lokubambana okuthile kungaze kwaba lokulwisana okunjalo.
Manje pho nxa sikhangele elakusasa asithi ukhetho lwedlule, kungaba ngcono yini kwezokuhlukuluzwa la?
Ngibona ingani nxa kungekela ukuthi kuphathwe kathesi kungaba ludubo ngemva kokhetho. Udubo oluyaba khona yikuthi kuza kuba labantu abazetheswa imlando yokuthi wena uvotelanga lo uvotele lo. Kungaba njalo elinye ithuba lokuthi udlakela lukhwele.
Unkosazana Justina Mkhokho umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe ye-Peace Project ubekhuluma ecingweni loChris Gande weStudio 7 eseHarare. Lebala leli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Lisibamba kumakakase aku 909 medium wave la kushortwave 4930 12080 la ku 15775 kHz. Lela kunjalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli yethu ethi www.voandebele.com. Okwamanje sengilichiya ezandleni zika Ntungamile Nkomo we Studio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Igudibana kuhlelo lwabasakhulayo igama ngontungamile inkomo. Lamhlanje ngisegwanda emaphandleni entalale ngixoxa lomgcini sihlalo wenhlanganiso yabasakhulayo emathebeleleni South Youth Forum umnumzana Obeti Gwatirera. Ngiyakwamukela kohlelo mnumzana.
Nami ngiyakwamukela.
Sizwa kuthiwa lilohlelo lokulima ngokuthelezela liphathisa ontanga khona ngapho entalale kwenzakalani?
Ngapha sibohlelo lethu olokuphathisa ontanga abasakhulayo kwendawo yaseGwanda njengoba nje lisazi ukuthi indawo eseduzane leBotswana yaseBotswana njalo indawo eseduzane leSouth Africa. So iningi labasakhulayo bethu sibathola bengabantu abahamba besiya kwamanye amazwe besiya kwenza imisebenzi nje engaqondakaliyo. Kukanti-ke siyabona ukuthi sizweni elithi ukuthi sizenzeleyethu imisebenzi lapha siziphakamise. Ngakho-ke sikubone kuqakathekile ukuthi siyenze market gardening ngapha sathiwa idamu iGwanda Rural District Council basivumela ukuthi singasebenzela edamu lankhona sosifuna ukuyenza i-irrigation. Ngakho nje sikhuluma nje ama-youth ethu ayahlangana sensuku zonke ukuthi benze ukuthi uhlelo lolu liphumelele.
Likaqalisa ukulima?
Ukulima sesiqalisile ukulima kodwa nje sisalinye indawonyana encane.
Kuyini elikulimileyo njalo kuyini elikhangelela ukukulima esikhathini esiza?
Okwakathethi besiqale ngama-sugar cane lamabhanana le mibhida njena le etholakala nje ezivandeni eziningi. Kodwa sikhangelele ukuthi ngokuhamba kwesikhathi siza kulima ezinye izilimo ezizanelisa ukuthi singazithengisa nje endaweni ezithiyeneyo. Lezi izilimo zingahlanganisa izinto ezinjengama-butternut, izinto ezinjengama-mushrooms, ama-potatoes, konke nje okungabe kusalinywa nje edamu yikho sikhangelele ukuthi singakulima.
Lilabontanga abangaki abaphatheka kulolu hlelo?
Mfowethu engingakutshela khona yikuthi silabontanga abaningi. Okwakathesi besisaqale nge-50 ngenxa yokuthi sisebenza ngesikhwama esiyabe silaso njengoba nje sizabe nenhlanganiso esakhulayo. Kodwa ngoba sikhangelela ukuthi ngokuhamba kwesikhathi sizakuba labontanga abangakwanisa ukufika even 1,000 fika ngoba baningi ontanga abasithiijoyine kodwa ngenxa yokuswelakala kwemali yikho nje sibasebenza labana labo abalutshwane abakhona.
Liyaluthola yini usekelo esigabeni lapho elisebenzela khona?
Usekelo singani siyaluthola ngoba nje ngikhuluma ngifonelwa nsuku zonke ngama-government departments atshiyeneyo nama-organizations akhanya afuna ukusebenza lathi ukuthi besincedise kulolu hlelo. So ngezinye indlela engingakutho ukuthi ngiyathemba nje ngokuhamba kwesikhathi sizabe sesiyinhlanganiso enkulu njalo siyabe isivande sizakhula ngoba kukhanya baningi nje abantu abafisa ukusebenza lathi.
Khona ontanga abangela misebenzi khona ngapho entalale ungathi baningi okunganani?
Ngibona ngani ngithe ngikhuluma nje bengikhuluma lomkhulu wethu sinazelele bengikhuluma lo-councilor izolo engitshela ukuthi ontanga akhanya abangenamsebenzi saqala sasisebenza ngesethu ukuthatha ko-200 but sinazelele ukuthi sebedlula laleyo-200 abangenamsebenzi njalo bacina bephatheka emsebenzini engayisiyo emibi kakhulu imisebenzi enjengokutshontsha i-drug abuse even lokuthengisa imizimba yawo. So yikho esizama ukuthi sikuvikele endaweni yakithi ngapha entalala.
Nxa lithe lalima selivuna isivuno senu lisithengisa ngaphi?
Isivuno sethu sikhangelele ukuthi owathi njengoba igogo eliseduze kuyiGwanda sizaqala ngeGwanda kodwa ngokuhamba kwesikhathi mbowethu engingakutshela ngokhona yokuthi uhlelo lolu luzakhula njalo sizaqalisa ukuthi imedi sikhuluma sizabona abantu bethuka kokuthi imani la seHarare belanda izilimo zethu ngapha ngoba sikhangelele ukuthi kube yindawo enkulu kakhulu.
Idamu elisebenzela kilo lithwani njalo likhulu okunganani lilamanzi namaningi?
leli idamu mfowethu kuthiwa yimene engingakutshela khona yikuthi alipheli manje. Indawo yakithi is very very dry but uyathola ukuthi wonke umnyaka lona lihlala liloko linamanzi ngalo lidamu elikhulu mfowethu. Angazi ukuthi ngingalifanisa ngithi isidamu elinganani kodwa lidamu elikhulu elingathiwo manzi umnyaka wonke.
Akuphose amazwi okugcina mnumzana Gwatirera uchiyele abanye ontanga mhlawumbe abangathanda ukuphatheka kuhlelo lwenu.
Engingakutho kubuntangayo ukuthi bafowethu lokho okokuthona singabantu abaya eGoli sisiyagijinyiswa izinophobia akuncedi. Asiyenzeni iGoli yethu lapha eZimbabwe imisebenzi yezandla ingasiphilisa ngazo zonke indlela. Engingalithela khona yikuthi bafowethu asibambane nini siphakamise amayouth efilawo kule indawo.
Hayi siyabonga bekukuhle ukuba lawe kuhlelwa mnumzana Gwatirera.
Ngiyabonga ngingazi ngicela ukuthiya nje ucingo lwami ukuze ngubani lokwani ongabe elesithiso sokuthi engicume phela emini asingasebenzelana sonkeni.
Uqhubeka ba.
Inombolo zami zocingo ngu 0779648039. Ngiyaphinda njalo 0779648039.
Hayi silethemba bazwile siyabonga mnumzana Gwatirera.
Siyabonga.
Belilalele uhlelo lwabasakhulayo ngixoxa lesiphathamandla senhlanganiso ye Youth Forum omnumzana Obedi Gwatirera ongomgcini sihlalo walinhlanganiso eMathebeleland South. Asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo ngontungameli Nkomo lila.
Siyabonga ntungameli kesizwe umculo kaSandra Ndebele esithi Nomalanga. Ukuzigqiba ezalamhlanje ke sikhangele ebesilazo abazancintisa kukhetho lwama-by elections olokudinga amalunga edale lephalamende emhla ka-10 ngenyanga ezayo baqhubeka ngemikhankaso yabo yokudinga usekelo endaweni ezijiyeneyo zelizwe. Inhlanganiso yeZimbabwe Peace Project ichasisa ngodlakela olujiyeneyo olukhona elizweni kusalungiselelwa lolu khetho. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo kusasa.
Been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murari zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.